Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolosihlanu mhla ka 25 Mpalakazi 2015 ilanga lekhisimusi silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abachayeli akumelanga banathe utshwala, akumelanga bahambe lesithubu esiningi, njalo sicela ukuthi umuntu wonke ananzele ukuthi nxa behamba kumele bahambe emgwaqweni, izimota lezi kumele zibe leyana esithi yona i-fitness.
Amapolisa athi kusiyafika ilanga lekhisimusi lanamhlanje bese kufe abantu abalijumi lantathu engozini zomgwaqo, leli kulinani eliphansi nxa kuqathaniswa lanyakenye okwase kufe abantu abalijumi lasikhombisa.
Hayi wasozothabi but akula into engiyayenza because lapho ngiyathatha imali kunabo vele ngashingalala enjini akula nyajani enjini akula lutho, so vele ngiyabuya emsebenzini zingibijana nika emsuku.
Abasebenza ngezikhathi zekhefu bathi kuthatha ukuzinikela lothando ukuba benelise ukuphathisa uZulu bechiya imuli zabo ngesikhathi abanye beyabo bephumule. Akubizwa uzayo ngesonto abantu belubhekise emkhosini wakobulawayo owe-2015 Kalawa Jazz Me Homecoming Show. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa athi kusiyafika ilanga lekhisimusi lanamhlanje bese kufe abantu abalijumi lantathu engozini zomgwaqo, leli kulinani eliphansi nxa kuqathaniswa lanyakenye okwase kufe abantu abalijumi lasikhombisa ngesikhathi esifanayo ngomnyaka odluleyo. Isikhulumeli samapolisa uChief Superintendent Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi amapolisa aphakathi kokuzama kwehlisa inani lengozi zemota.
Abachayeli akumelanga banathe utshwala, akumelanga bahambe lesithubu esiningi, njalo sicela ukuthi umuntu wonke ananzele ukuthi nxa behamba kumele bahambe emgwaqweni, izimota lezi kumele zibe leyana esithi yona i-fitness. Njalo umuntu wonke kumele abe le i-responsibility ukuthi i-Christmas, Boxing Day, le-New Year sibe le holiday enhle njalo singela ama accidents.
Yes, yasizwe ukubana abanye besithi udaba olokuthi kuyafumbathiswa amapolisa emgwaqweni lapha lungani lubhahile kakhulu. Ungasitshela ukuthi lina njengamapolisa lithini ngakho?
Chris, thina siyabopha umuntu wonke. Umpolisa lo ofuna i-bribe, lo driver kumbe umnikazi wamabhizinisi lo offer i-bribe. So thina we're saying kule zero tolerance against corruption. And sicela kakhulu abachayeli, sicela kakhulu bona abanikazi bezimota ukuthi izimota lezi kumele zibe izimota kumele zihambe emgcwaqweni. Njalo lo ohambe sitene o-right imota yami akumelanga ibe emgcwaqweni, but ngizabhadala amapolisa sizambopha.
Isizwa kuthiwa kule mithetho emitsha efakiweyo efana lokuthi abachayeli kumele bangaphumi emoteni nxa bemisiwe ku-roadblock, lokuthi kumele abachayeli bahambe bele mota ezilama spare wheel. Kuyasebenza yini lokhu, njani kuphathisana?
Chris, umuntu wonke angaba le responsibility kuyasebenza. Imithetho leyi ikhona ukuthi mina lawe sibe le holiday enhle, njalo impilo emgqaqweni siyiprotekte. Sicela kakhulu abachayeli ukuthi bananzele imithetho yonke, into bangayenza njalo ama-accidents siyawaswela emgqaqweni. Siyabonga.
Alo-ke ngu-Chief Superintendent Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Sanibona nivalaleli, lapha-ke likhuluma naye uBenedict Mhlapo ngisithi khisimusi enhle, khisimusi elijukela thina ke lapha egoli siyayigruva vele siqala ukudala sazi lina-ke ukuthi limi sekuphi kodwa-ke silifisela inhlanhla ikhisimusi enhle ikhisimusi ethukela licabange lonke-ke ukuthi labo abaphuza-ke hatshi ukuphuza bese senza izinto ezingasizo-ke labo abashayela izimoto-ke lani qaphelani ukuthi ma selitshayela izimoto lingatshayeli lidakiwe phela ngoba kuyingozi kodwa ngisithi kini hhayi lidle sibili lingayixoleli ngoba lathi ngapha siyithwalise nzima siyithwalise amagaba avuza egoli ngowenu ke openetic mhlapho ngisithi hatshi-ke lisale kahle
Abasebenza ngezikhathi zekhefu bathi kuthatha ukuzinikela lothando ukuba benelise ukuphathisa uZulu bechiya imuli zabo ngesikhathi abanye bayabe bephumule bejabula lemuli zabo. Okuninga sikuzweni kuntathele izindaba yethu uMark Peter Ntambe esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngesikhathi sekukhefu lekhisimusi kanjenje lokhe kuphithizelwa amabhasi lamamakhombi bethwala uZulu besiya kundawana ezitshiyeneyo. Umnumzana esingxaza osebenza esiya kubulawayo uthi ukusebenza ngekhefu kunzima sibili ngoba kusitsho ukuba etshiye imuli yakhe ngesikhathi esinje ethi noma kunjalo ududuzwa injongo ayabe elayo yokudingela imuli yakhe imali. Uthi lo nyaka umumo omubi kakhulu ngoba kunokuncintisana okukhulu.
Into yokuthi nje thina abantu bamakhombi lama asisabi asitholi izimali abantu bagijima ngena emabhasini bamba amabhasi lezi zimoto zethu hhayi asilimaza ngendla but khona uright singa-chance ziyathula kuzihle
uthi okwengezelela inkinga zabo kunomsebenzi ngabagibela amabhasi abo abayabe befuna ukufika ngokuphangisa kundawo abaya kizo okugcina kusenza ukuba kube lokungawelelani. Uthi noma kungaba nje ucwayisa-ke abanye abatshayeli ukuba bengalingi ukuvuthela isiqubu sikukhefu elinje elifana lele khisimusi.
Amadrayiva angagijimi kakhulu kaqinteni ispeed esiyavunyelana nanguhulumente benganathi into ezidakayo bami ngazo kancane babona ukuthi ikhisimusi yabo iza bazayidlala kuhle bafika kuhle emakhangela kungelazi ingozi.
Umnumzana Onward Mumpakabiri ohlela indlela amabhasi la axoxeka ngayo ethwala abantu uthi lo nyaka okudanisayo ukuba alikho ibhizimusi kangako silinganisa leminye iminyaka noma umumo womgwaqo oqonda kubulawayo ukusimo esihle kakhulu okuyinto ebakhathazwayo kakhulu njengabantu abasebenza ngekhefu kanje bekhangelele ukuthola imali. Uthi kwesinye isikhathi balakho ukuthatha amalanga amamili kusiya kwamathathu bengakaphenduki ngokusela abantu. Umnumzana Neva Magwanya uthi sekwejwayele kakhulu njalo lo nkosikazi wakhe noma kungamjabulisi usezwisisa.
Hayi wasozothabi but akula into engingayenza because lapho ngiyathatha imali kunawo ngele ngashingalala enjini akula kuzinyajani enjini akula lutho so ivela ngiyabuya emsebenzini ndingibijana nimnike eusuku.
Osakhulayo ozithe nguPriscilla obesalokhu emelele amabhasi wagcine engena kumakhombi ukuthi aye kobulawayo uthi udaniswa ngumkhuba omubi wamabhasi okutshela abantu okungayisikho.
Amabhasi afika kobulawayo mabhasi amaningi ayathi thina siyebulawayo but ayabizela ibulawayo but afiki kobulawayo asidabe egweru so kumele kutholakala imbeki kule mthetho angikwazi ukuthi kulani ukuthi amabhasi ona lawa engasidambi egweru endleleni thina siyokokobulawayo but bona bayasidamba.
Uthe ngaphandle kwalokhu bagcina bephuza ukuyafika lapho abaya khona ngenxa yokumiswa emigwaqweni.
Bona amapholisa amaningi kakhulu endleleni lapho uthi maybe 20 meters amapholisa 100 meters amapholisa agcwele kakhulu emgwaqweni ethina maybe siyenzi 8 hours ukuthi yakobulawayo so amapholisa kumele ekhangele ku-right ukuthi bekhangele ukuthi imoto zikwani le zihambe kuhle but it's now too much.
Unkosikazi Nambu Gujganga osebenza njengomongikazi uthi ukusebenza kanje sekujwayele njalo ezinikele ukuthi asebenze kanje wagcina edinga indlela zokuzilibazisa lemuli ngelanga elithile abe ngekho khona emsebenzini noma eselesikhathi eside esebenza. Uthi kuhlela kule nkinga yena labanye bakhe ababhekana lazo ogoqela ezivela kuzihlobo zezigulane. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
isimusi enhle evela kwabe studio 7 lomnyaka omutsha omuhle oka 2016 silinika ke ithuba lokuthi libulise izihlobo labangane ku studio 7 lisitshela ukuthi lijabulela njani ikhisimusi lonyaka endaweni lapho elikhona thumelani impiko le record ku WhatsApp audio lizibetha igama lalapho elihlala khona ukuze sidlale emoyeni i studio 7 ngeyakho
Ikhisimusi yalonyaka ibikwa ize kahle ngoba isekupheleni kweviki sisithi Woza Friday Woza Khisimusi ubuye lenjabulo sike sikhohlwe izinkathazo lezinhlupheko zempilo sijabule lezihlobo labangane uJoseph Njanji uthi kobulawayo abantu balubhekise emkhosini omkhulu owe 2015 Kalawa Jasmine Homecoming Show ngesonto asizweni okunenge.
Kuncane indawo ngensonto edolobheni lakobulawayo lapha abaculi kanye labasakazi abaludumo abaphumela izweni leSouth Africa bazabe bethokozisa uZulu enkundleni yeQueen Sports Club. Iqembu elitshaya ingoma zohlobo lwe-Afropop elemafika izolo okuyilesivule ngalolu hlelo ngelinye lamaqembu athakazelelwa ngabathandi bezomculo elizabe litshaya ngalolu suku ndawonye lomculi wengoma ze-hip hop odume kakhulu aka u-aka ilo nyaka udume umhlaba wonke ngengoma yakhe ethiwa All Eyes on Me ayicule ndawonye lomculi wase-Nigeria uBurna Boy kanye labangane bakhe uDales kanye lo-JR. Eminyakeni emibili edlileyo bekulempi enkulu phakathi kwa-aka loCasper Nyovest phezu kokuba nguphi oncinta omunye njalo laye uNyovest uyabe ekhona kobulawayo okuyinto egobhozisa amathe abalandeli bezomculo abalinde ukubona ukuba kuyozalwa nkomoni phakathi kwalaba abaculi ngensonto. UNyovest uphakame kakhulu lonyaka emhlabeni jikelele waze wahlabela endawonye lomculo odumo owasemelika uTalib Kweli kungoma yakhe ethiwa Dog Shebeleza. The moon, I'm bringing Jupiter down. You always blow smoke like the hookah around. Slow poke while running at a fast pace. That's why you're staying in last place. I'm harder than a nipple when I lactate. You never reach third base. That's why we always giving you the gas face. See, I may yell out CIA. Got African blood. It's in my DNA. These rappers acting like a lead in a play. Never know who they're gonna be today. Kuza kuba khona njalo abaculi baseZimbabwe abazaphatheka kulo mkhosi njalo laba ngabagoqela umculi wengoma ze-hip hop uCalvin yena wake wacula endawonye loCasper Nyovest kungoma ethiwa Zikhuphan. Intwana zemakhone bacheri sebefuna bandla intwana zemalokshe mabesibonda bathi eta eta Zikhuphan mabesibonda bathi eta eta Zikhuphan. Headphones on my knees, I got the boy. Shwede fede body din time. Shwede fede body din time. Shwede fede body din time. Shwede fede body din time.
It started as a dream, Baba. Martin Luther McKinnon Bendlalu Ski, Baba. Manje employment
na umdlalo ozaqala ngesonto mhla zingamachuma amabili lesikhombisa uze ufike emaphethelweni ngosuku olulandelayo uqoqwa ngabe Exmo Squad besebenza ndawonye lo DJ Oskido ongumsakazi ephinde njalo abe ngomunye wabanikazi beKalawa Jazz Records okungenye yenkampani ezinkulu ezigcindezela umculo elizweni leSouth Africa. Abavela phandle kwelizwe abakhangelelwe ukuchaza uZulu ngensonto ngabagoqela uDJ Tira, uDJ Popstar, uDJ Pepsi kanye leqembu leDurban Night. Abaculi bakuleli abakuhlelo lwangesonto ngabagoqela uMzo 7, uEmity Smooth, uSkyver kanye loCooksman. Mele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, silethemba labalaleli bajabula ngeKalawa Jazmee. Elingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ku-9 ntambama lamhlanje kumagagasi awe 909 AM le shortwave 4930-12080. Lapho-ke esiyaba sixoxa ngolanga lekhisimusi ukuthi abantu bayinanze njani ikhisimusi yalo nyaka. Kodwa singakangene sigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Izigaba zangempumalanga yezwe leMelika lonyaka zibe lekhisimusi ekhudumalayo okungajwayelekanga. Minyaka yonke ngalesi sikhathi kuyabe sekunetha ungqwaqwane isnow, kodwa akunjalo lamhlanje. Amadolobha afana labo Washington DC, New York, Boston lamanye ngabe sokuyikhisimusi emhlophe, kodwa isnow asikathonti ngitsho lethonsi elilodwa. Umkhokheli wenkonzo yeRoma emhlabeni jikelele uPapa uFrancis ukhuthaze ukukhumisana umlotha kulabo abalwisanayo emazweni atshiyeneyo omhlaba. Lokhu ukutsho emthandazweni weMass awungenise eSt Peter's Basilica esigodlweni sakhe seVatican City. Sokuyisikhathi ke sokuzwa imbiko esithole nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Kodwa ke lamhlanje njengoba kulilanga lekhisimusi sithe sixubanise lengoma ngapha silalele imbiko yenu.
Ikhisimusi sifikile. ibizo lami nguWatson Mpofu, ngithanda ukubingelela abantu abami engihlala nabo nemuli yami. Ngisithi bonke abanye babe lekhisimusi elihle. Sibonga kakhulu uNkulunkulu osigcinileyo. Ngiyabonga.
Salubonani emsakazweni kuStudio 7. Mina ibizo ngingumthokozisi Sibanda. Ufana wale enkayi lesivomo le emgwaqweni u-27 line khona lusiye Dawumagwanda le. Thanda ukubingelela ugogo wami uMasuku, nomalume uThembani, loRoy, loNdumiso. Ngithi babe nekhisimusi enhle lo mnyaka omutsha, baphile kamnandi. Inkosi babusisi bagcine baze babone umnyaka omusha. Mina ngiphumelelanga kuye ekhaya ngilamani. Bye bye.
Ngabe lithola njani be Studio 7? Ngiyibingelela aphelikhona lesi sikhathi. Igama lami nguPasmus Noni, ngibuya endaweni yaseMzola eRupane. Ngibingelela ihlobo labangani, ngidlalani ikhisimusi lidlale kahle, kungabi lokunye okubi. Ngibe ngifisa hlobo zambona lami ngize khona ngapha ngizodlala nani, kodwa ngisimo somsebenzi egula bengikhona, angenisekanga ukuthi ngokuba ngibe lapho. Ngibingelela ihlobo zami sekhaya, uButhu Samanyo, uMama Phosa, abantu bami usibonga okuhle, uTafatswa, uOziya, uPheshi, uStay, uChamo. Ngiyababingelela abantu bami bonke, uXolo abazukulu bami, uXolo ngiyababingelela abazukulu bami. Ngibingelela umama wami uSibhangale, uNathandiwe, uMadube. Ngibingelela uNdodana, uKholisani, uNaAyanda. Ngiyalibingelela izihlobo zami lapho engikhona ke ngibuleswa umama abantu bami isithanda sami uNathabi. Ngibingelela uSanolundi, uTicha uNanyona, uPaymaster, uSamanyo bese ngibingelela uSamanyo ubhuti wami ingalabe ziphele. Ngiyibingelela ngibingelela uSiziba, uNtinte, umakhelwane bami uNathanyeli. Ngiyabingelela uKemel Chuma, uMdaru Chuma, uMafotela. Ngiyabingelela wonke nje uMakamba. Ngiyabingelela uSazuze, ngiyababingelela uSa-Oli, ngiyababingelela uSamakhandeni. Ngikawo hlobo zami, dlalani ikhisimusi enhle bakithi. Ngiyeza lami kungasekudala, limbekele imhwabha, ngeza khona lapho ngizokudla lami. Ebenza sithi shiwa ngilahlekelwe ngudadewethu uNastay, ngingakalale ngoXolo. Bengifisa ukuthi lami bengimfisela ukubona abe lekhisimusi, kodwa safika ngilanga obelifisa laye ukubona adle lekhisimusi langenhlobo zami. Ngiyabonga.
Hello, Studio 7, how are you? Mina nguJotham Matavire, ngisejozi, ngicela ukukubingelela Studio 7 wonke ujonga nomfowethu Howard Matavire, mama Moselina Matavire.
Mina nguSiboniso Ndlovu, ngivela kwaMadale, eMango area, Mango district. Mina lami ngumntwana osathuthukayo kuleso sigaba. Ngingumuntu nje ozenzela amabhizinisi akhe kwaMadale khonaphana. Lami ngisukumisa ontanga abasakhulayo, sibonisana ngezempilo ngomhlaba lo esiphila kiwo. Hayi, mina ngiyabingelela umamami unaRosemary onguyonzalayo obale kwaDube. Ngiyambingelela lo sisi wami uRosemary Ndlovu. Ngimbingelela kanjalo labatwabami uAlan, uAaron, loThandekile, loLoveness. Ngiyabafaka egameni likaJesu sithi abaphile bekwazi uNkulunkulu. Ngiyababingelela bonke nje.
Sibanda uSithembile Sibanda, ngivelela eMangwe kungwanyana. Ngingumama olabantwana bangu-7, ngile 49 years. Ngibingelela uMrs Mzenda uGugulethu Sibanda la bantwa bakababili ngizovingelela uPride Sibanda kobulawayo eMachobana ngizovingelela ubaba labantwa nabonke abasekhaya uBusi uDumo uNkosi lo bafana basebenzayo ngiyabonga kakhulu fisa umlimo ligcine kahle.
Ngingumoni Tantini ngivela esikombingo kuward 6. Ngibingelela uVusani Moyo osemaboteni. Ngibingelele uQinisani Moyo ohlala emakhandeni. Ngizobingelela usisi unakathedi esikombingo. Ngizobingelela umama uManyathi ohlezi ehluthwa zinyawo. Ngisithi uvuka kanjani khona apho Manyathi? Mina ngikhuluma ngise studio.
Hey, ngudumisani Gumpu. Bakithi kuthanda ukulibingelela lonke ekhaya, ngibingelela abangani bami, o-Alberti, ngibingelela o-Oliver Mtukuthi, o-Nicholas Moyo, labo bonke engisebenzelana nabo. Ngilibe lekhisimusi enhle, majaha akithi, asiqhubekisele emsebenzi athi sisiya phambili. Umsakazi we-Studio 7 ngumsakazi wesevisi welalele, lani liwulalele khona ngapha.
Yolumba, injira yangu ngine mufundisi Josiah Zimutenda we-United States in Zimbabwe. Ngiwambula ngikhili mu-triangle kento okuthi silalumba iwuzobosino awo sazigalilwa inqane nikathi kabomle athi mutemba ulethosethini kathi lumba akuzeka ukuthi shipho ishakabhekwa inkinika ijane kufuthuka timukathi kakwenda timukathi kakuya mukathi kakunywa mukathi kakuphobola asipitaluvi ivustikhati jeso kristu aziyaba kathimesi mukathi kamiyoyeza ngathi mulumbi timusome maneke bekuthi amani amen.
Nangu-Esther Ndlovu, mbingelela umama nobaba abasesizeze eGwanda, ibafisela ikhisimusi elihle lo mnyaka omusha omuhle. Ngibingelela zonke lezi hlobo zami ezingaziyo, ngisithi ngisifisela ikhefu lekhisimusi elihle lo mnyaka omusha, ngisithi hhayi ngiyabonga.
Abezulu othandekayo ondlela zinhlophe, mina igama lami ngingumfundisi uJosiah Zimutenda we-Methodist Church in Zimbabwe. Ngikhuluma ngilapha e-Triangle, isithi zihlobo zami siyabonga ngalokho esikwenzelweyo ngamazulu. Isizelwe ingane uJesu Kristu, isikhumbuzo lesi sikhulu kakhulu empilweni yethu bonke abakholwayo nabangakholwiyo, ngoba ukubuya kwendodana lapha emhlabeni into enkulu ukuthi wena lami sithole ukuphila ongaphakathi. Ngazihamba jabula senza konke ngelanga lekhisimusi, sikwazi ukuthi nesipho esikhulu esingujesu kristu ezimpilweni zethu, njalo hembeni kuye sikwazi ukubana impilo yethu nxa silaye yena bonke kwanele. Ngithi ikhisimusi enhle kuze ngibe naphakathi. Amen.
Christmas inzima kakhulu bantu asazi ukuthi uhlolani lokho.
Amange ngurapson mwale hlala enjube ku-a thanda ukufisela ukhisimusi omuhle ubaba wami osentumbane nosisi wami osentumbane. Ngizofisela lo sisi wami ohlala ePhumula South uNakero, ngifisele lo sisi wami unamaduke ohlala e-Old Phumula nabantwana bakhe.